banda dentro a la República de la Liberal, Mushaba, Totinante, Proal, el Chaval a la Oro, y organizé y volaba a los provinces, y se presentó en el organismo de secretario Ubaba, un patrón Cava. ¿Qué posición con la iglesia? It's part of the restructuring of Amat District. Tunjeni sana nito ya mtuwa la Republic Party njongwana zisi azuguti 2023 ya kukuda ma election and the currency yivanda ya mtuwa la Republic Party zisa uguti lenza ma structures kuma branch na kuma district na kuma provinces wonke in preparation for 2023 ukanyewe uguti kusechezo kukulawa ya kupinde kusechezo matinoti ya matisauti kusechezo la semikezi uwezi kukimise ama structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwaka ze Republic Party liqine okunganani okwakhathesi lokho liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni lelidwens njengakuqala
kakhulu ngomnyaka ka 2018 asizange siyenze inafu ngoba isikhathi soku kampeni sasisilutshwane so njengakhathesi u-2023 esethethajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-voter number zenje sizazithola ngemva kokhetho nama-amendment lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngisa abantu ngokunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonisa abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implementwa imfuno kodwa nango uhulumende usefuna futhi ukutshintsha i-devolution of power yiyo abantu bakithi abayibela akabani uhulumende uyala ukuthi ayi-implemente instead ufuna ukuyitshintsha ingakasebenzi okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi silimele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqathaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lomahluko omkhulu kakhulu sibeke siya kuphethelo ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunandelela umahluko lokuthi ibandla leli yilo elimele izifiso zabo ukwedlula ezinye zonke lezinhlanganiso ezikhona especially lezi ezivela ngase-ARA.
Libona ingani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le Midlands kuyini?
Ungananzelele okuyikho isikompela sendaba yokuthi nxa sikhangele ngendaba zemsebenzi kumele athathe abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha koBulawayo bezothatha imisebenzi emathebeleleni ethi the-extent of abantu bayakhona abakubekela lezinye indawo njalo futhi endabeni zokudla njengoba sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni uhulumende unika abantu bezanu-PF kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izinto ezinye eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babenefitha lizo kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavelela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebenefitha out of ama-natural resources esinawo wonalowo mhlubuzo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka njalo inotho yabo ikhithwa lapha isiya khona le mashonaleni akulalutho abaluzizayo bona oluba-empowayo izikolo kazi yakhiwa amakinika awayakhiwa kodwa imali eningi isuka lapha isiya khonale.